Umozi Zimpofulo Mike Shimombe vamise emthethwandaba kamanje eHarare besetheswa ukuqambula imali le okumele bayisebenzise ukuthenga imbuzi zabantu abahluphekayo ezabelweni zonke ezedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha lamashumi amabili 632,000. Umthethwandaba uthi behluleka ukwenza lokhu bagcina bethenga ezedlula kancane inkulungwane ezine 4,208 ezazibiza inkulungwane ezingamakhulu amathathu amadola emelika 331,000. Abakukomishini ye-Anti-Corruption Commission abamangalele emapholiseni bathi umpofu lo Shimombe batshayela esikhwameni phose imali yonke abayiphiwa luhlangothi lwezokulima olwe-Ministry of Lands basebenzisa inkampani yabo engekho emthethweni eye-Black Duck Livestock and Poultry Farming. Uhulumende wagcina evalisa isivumelwano abasilobelana labo ngomnyaka ka-2021 esinanzelele ukuba baqamba amanga ngokuthi balembuzi ezedlula inkulungwane ezingamashumi amathathu 32,500 okumele bezinike uZulu. Kodwa kukhanya bathenga iminjanja eyingcosana kulokuthi benike uZulu ezilohlonzi okumele abantu baziqhubelane beze bebe lemihlambi ethe xaxa. Umtshutshisi kahulumende ucele ukuba ababili laba bavalelwe entolongweni ngoba balakho ukuhluphana labafakazi. Igqwetha labo umnumzana Ashley Mugia uthe kabasoze bakhulume okwenzakale namhla emthethwandaba esithi udaba lolu lulakho ukuphazamiseka bengakhuluma lentatheli izindaba.
Can you excuse us for now?
Siyanani lathi asisoze silitshele ukwenzaka ledale namhlanje. Nxa sesiqhubeka sizalitshela, asilwa ukukhuluma lani namhlanje.
Elinye igqwetha leHarare umnumzana Melis Mabena uthe udaba lolu luyamangalisa ngoba kubotshwa uShimombe lo mpofu khona kulabantu abaningi abaphatheka kunkohlakalo.
Kodwa kuyinto esiyikhangeleleyo elizweni lohulumende esingathi ophethwe ngabantu abangalandeli umthetho, amahlongandlebe, izigelekeqe. Kodwa ke icala kade silikhangelele kakhulu ukubana beqale ngothivayo.
Kodwa elinye igqwetha umnumzana eBedube uthe udaba lolu luyathabisa ngoba abantu abenza inkohlakalo bayabotshwa.
Themba ukuba uzaqhubeka kukunje ize iphele i-corruption kwele Zimbabwe.
Akwaziwa ukuba kuzabotshwa kumbe hathi umnumzana Whitney Chivayo okucatshangelwa ukuba wayedlelana nababili laba. Uyakuphika lokhu esithi umpofu lo Shimombe ngabantu abangathembakaliyo. Ngolunye udaba umongameli Mnangagwa namuhla uphawule uhlelo lweZimbabwe Multi Sectoral Drugs and Substance Plan 2024-2030 olusose ukulwisana lezidakamizwa kusetshenziswa imizamo ehlukeneyo egoqela ukupha abatsha ithuba lokukhulumisana lohulumende ukuqeda udubo lolu.
Namhlanje siphawule uhlelo lokulwisana lezidakamizwa esizabalalo kusukela lonyaka kuze kuyefika u-2030.
Okhulumele Studio 7 umnumzana Gugulethu Moyo okuhlanganiso elisana nalokhu eye-anti-drugs culture uncome okwenziwe ngumnangagwa.
Sinanzelela kakhulu ukuthi izidakamizwa zijayele ukubamba intsha ikakhulu zitshontshe ikusasa labo.
ELeZimbabwe libhekane lodubo lokuthathwa kwezidakamizwa ikakhulu ngabasakhulayo okwenza ukuba elakusasa labo ligcine liphambaniseka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.